thina njengababali singolwesibili vele asiyiye esikolo. Kungani sisitsho njalo sithi asiye esikolo ngoba asilayo yona imali yokuthi sifinyelele kuyafika ezikolo, imali ye-transport. Kunje ziyavulwa kwethu abantwana, sesilekile ukuthi sibabhazalele i-school fees. Sizwisa ubuhlungu ukuthi thina siyebonakala sisiyafundisa abazanye abantwana bethu abantwana behlezi ezindlini. Sesizoyakhona ukuthi sithenge ukudla okwanelisayo for iy'muli zethu ukuthi sidle. And sesikunanzelela kakhulu ukuthi njengababalisi uhulumende wethu akazwisisi nxa sithi asihlaleni phansi sikhulume. Sesibona ngani kungcono ukuthi singayi emsebenzini ukuze abona khona ukuthi hhayi othisha sibili abathabanga abajabulanga.
Uhulumende uzamile ukulengezelela iholo izolo, kodwa isilinganiso abefuna ukwengeza ngaso lisalile lithe sincane kakhulu. Njengababalisi kahle kahle lifuna ukuholiswa malini?
Singavele besisithi akusibuyeleni khonaphana esagcinela khona uthi imali anaeka siyihola between 450 US dollar to 550 US dollar ikhonvethe nge-1 to 15 abayisebenzise emabhenki aseni uhulumende ukuthi kumabhenki bathi i-US 1 to 15 besinike yena len salary eku-PDL 450 American dollar to 550 US ne-rate yena le i-1 to 15 then lapho will be happy. Lokhu kade lokuthi basizama ngakho hhayi ukuthi vele kuyafanda ukuthi balwa lapho ngoba vele asozisintsha asozisenzele lutho imali ade besithi bona basizama ngayo. Ungakhangela kade sithi impilo esiyiphila ezimbabwe izindleko ezikhona ukuthi angakhona ukudla khona ukuthi uphile ethenga umuthi esibhedlela kunzima. So imali leyo abayitshoyo vele kuyafanda ukudala vele.
Ngamanye amazwi ngemali yezimbabwe likhangelele kubo 6 kusiya kubo $7,000
kakhulu iye ngasenza sithile kuhle njengama-professionals njengabantu abafundisayo abazali bathengisa impomo besifundisa ukuthi kathi sipase sibe ngothisha sikwanise ukukhangela abanye sifundise labethu abantwana.
Uhulumende njengoba esithi akalayo imali pho kuzagcina ngani nxa lingasayanga lani ezikolo?
Athina kwesinye isikhathi asibone ukuthi yindaba yokuthi imali ayikho. Bona ingani yindaba yokuthi baprioritize. Bona abakuboni kuqakathekile ukuthi uteacher aholise imali esifisayo eyenelisayo. Mina ngokubona kwami bona ingani imali ebala and thina singakela ukuya esikolo bazasibiza kuphela besale phansi kathi basinike imali esiyifunayo thina. Yiso isikhathi okumele sibe khona ukuthi ngoba ukuthi lathi sibe sithaa sizafakelwa mbijana sibuyele futhi sisifake sifake. Le mbijana akusozokusifika endawo.